sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 19 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali engamadola emelika afika phose inkulungwane ezilithumi la 10,000 US dollars luqhubeka lusemlonyeni wabanene.
Sithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Ungezwa abadala basitsho njalo sebe sithi siyimvelo. Sithi Zimbabwe ilokungathembeki sokusesiqokoqokeleni se-government ku-parliament.
Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth wesibili uyabekwa lamhla kweleBritane.
Umongameli ngasoze enelisi ukuyafika ngenxa yokuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations.
Ibhanga leWorld Bank lethule uluhlu lwamazwe alithumi okuthiwa yiwo alokudla okudulayo eleZimbabwe yilo elikhokhelayo ngesilinganiso esiphezulu kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali ngamadola emelika afika phose inkulungwane ezilithumi ngayinye 10,000 dollars liqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Inkampani yeBlinart Investments yathola ithenda yokuthengisela uhulumende ama computer amancane awohlobo lwe laptop alikhulu lamachumi ayisikhombisa lantathu 173 okuyimali edlula isigidi esisodwa i 1.6 million dollars. Kuthi enye njalo inkampani yathengisela uhulumende amakhompyutha amakhulu ohlobo lwe desktop angamachumi ayisikhombisa lasichiya kalolunye 79. Ama laptop asebenza kuhle aqalisa kumadola angamakhulu amabili i 200 dollars hachi i 10,000 dollars. Wona amakhulu aqala ekumadola emelika angamakhulu amathathu i-300 dollars hachi i-3000 dollars iyathengiselwa uhulumende. Kodwa umabhalane wedale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda uthi bamisa ithenda le ngoba bengavumelani le mali eyabizwayo. Kodwa abanye bathi isiga lesi sibonakale ngemva kokuba kulabanye abavuzise imfihlo entengo. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela amafasibanda.
Sithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Ungezwa abadala basitsho njalo sebe sithi siyimvelo. Sithi Zimbabwe ilokungathembeki sokusesiqokoqokeleni se-government ku-parliament. Thina be-CCC asifuni ukutshayinja sifihle umphini. U-chief executive officer we-parliament ngu-speaker ubaba uMdenda. Umdeli wakhe ngu-Kenneth Chokuda u-clerk of parliament. Akuna nto engaphuma u-speaker of parliament umlomo we-parliament engakwaziyo. Njalo akulanto engaphuma u-parliament engakwaziyo. Laba yibo iziphathamandla ze-National Assembly esithi parliament jikelele eZimbabwe. Uma sesisizwa ikhompyutha babesebethengisa over 9,000, yona i-ordinary computer ingaba yi-2,000 to 3,000 yimhlolo. Yikho sisithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Kambe ngubani osezabopha ipolisa? Ngubani ozakwenza i-oversight kuhulumende uma i-parliament staff sibolile sisidla sivuna lapho abangalimanga abangahlakulanga khona thina asithandi ukuchaya inja sifihle umphini isikhuni sichisa umkhwezeli uEparliament kulo clerk of parliament kulo speaker of parliament kule committee ye public accounts lalabo abakhangela amathenda sifuna ukuthi uinkohlakale njalo ibanjwe esidukwini kusenzela ukuthi kusasa kungabe lokho kuqhubeka abantu betshontsha besidla imali zesizwe sinjengelo ukuthi la uyavuza buda uKennedy la usebenze kakhulu lo baba uZoma sesibone la uyavuza sesithi umthetho kawuthathe indawo yawo icorruption asithandi wonke umuntu obambeke ngendaba le lamakampani lawo ama briefcase companies aphiwa amathenda kangako ngakabani ngawabo abazibazelayo ukuthi batshontshe basenge inkomo ezingalachaba mahlaba ezulu sibuhlungu sibabonga phansi sisizwa ukuthi iParliament ile nkohlakalo enjalo ngubani ozakhangela echayele iexecutive esingathi ioversight yiko ke siyadana sithi umthetho the anti corruption lamapolisa lo attorney general nanti icala mahlaba ezulu siyabonga
hayi lati siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo lokhe sikudaba lunye ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda utshele i-Studio 7 ukuthi udaba lokukhwezela imbadalo ohulumende ibhahile ngabahuquluzi benotho abakuhulumende abasebenzelana lezigilamkhuba
vele lokho kwenzakalayo ukuthi yena iqabantu bathengisele uhulumende ngamakhompyutha e1 nge9000 into embi kakhulu eveza njalo etshengisa ubusela lobungilimbani obuyinyanyisayo obuyibo obusobenza ilizwe lingayiphambili ilizwe lingathuthuki ilizwe lingaqhubeki ngoba bavele abantu laba abani bangamasela ende kube kuhle ukuthi i-treasury i-minister of finance ikubonile lokho ukuthi kule ma-prizes anjalo abaqali kusho ukuthi nje into engaqaliyo ekwenzakala into evele ihlala isenziwa sesibona abantu besiphunga ukubona abantu bevuka benothile nje sebezimbinga bengakwazi ukuthi imali bazithethe ngapi kanti bayenza ubungilimbani obunjalo
ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukuthi kuningi okufana lalokho kwa computer okwenzakalayo abantu bengananzelele
angibona ukuthi kuyaqala lokho kwenzakaleyo ukhanya nje inhlala yenza yikuganga okuhlala kusenzakala yokuyikho sokudilize ilizwe ngabantu abayezikliwi nje abangalanhloni kanti bese ngiphinda ngithi mina uhlupho lusuka lobe khona ulokho kwabuya isijeso zenotho ezethuleli ilizwe ilizwe leli selithenga izinto emkotweni ama sokulamarana ukuthiwa ngamarana laba omalayitsha labo bani bani abagijimayo babe yibo abathengisa izinto lingakhohle ukuthi sike sabona abanye bethengisa ama mask besiya the protective clothing odelish ngwana befaka bethengisa ngenkalakatha sezimali so into evele ihlale senziwa ngibusela nje uvele bukhona aba angkwazi ukuthi buzaphela sokuthen lo buselo bunje
allo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth II uyabekwa lamuhla kwelebhilitane inkokheli yamazwe omhlaba igoqela lo mongameli Emmerson Mnangagwa inxusiwe emngcwabeni lo kodwa uMnangagwa uthi kasoze aye ngoba uzabe elubhekise ngapha kwelemelika emhlanganweni weUnited Nations edolobheni leNew York kodwa abanye bathi uMnangagwa kasoze aye kwelengilandi ngoba uhulumende welebhilitane uthe bonke abazayo elizweni lakhe kumele basebenzise indizamchina ezisetshenziswa nguZulu mathupha ngoba ezokuboleka kumbe ezabantu abalutshwana zilakho ukugcina ziminyana. Umnangagwa yena usebenzisa indizamchina zokuboleka. Ngesizwe okunengi kuphawulwa intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Sibanda ekobulawayo.
Umnumzana Witness Dube obona ukwethulwa kwemibiko kubandla leMDCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa kumkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi iBhilitani thina njengebandla leMDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana. Njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu obengumkhokheli khona ngale eBhilitani kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela ukuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla leZANU-PF esebenzisa emathaleni North Province uComrade Believe Gawule uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalisa uMnangagwa.
Umongameli ngaso zenelisi ukuyafika nxa ukuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations owamazwe o-United Nations. Ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle ubaba uFrederick Shaba. Ngokunjalo ke abantu asifundeni ke ukuthi yonke into iyabe ikhulunywa la ngaso kufiwe kulabantu abantu abazonda uhulumende weZimbabwe abazonda umongameli abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizwa. Ngakho ke akelibone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanxa kufiwe besebenzisa izimfa ekukhulumeni into ezingayisizwo ezingamanga.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi wezombusazwe uthi abebandla elibusayo bathabe ukumangalisayo ngombiko ocine usethulwa isigodlo somelo weBhilitane eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ubeyikhalela ukuthi akahambe ayekhona. Kodwa ke akusizingalutho njalo uQueen nxa simkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuyangapha.
Amazi kaNcube agcizelwa ngomnumzana Ephidlela Ncube ingcwethi elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabela ukuthi umenywe kufuneral kuyinto ethusa kakhulu. Uyabona ilizwe ungabona selinjalo sisenkingeni enkulu kakhulu. Ukuthokozela ukuya emfeni, ukuthokozela ukuya efuneral ayisiyo indlela eqondileyo leyo. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi ukumenywa kufuneral akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funeral. Akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lohulumende weZimbabwe lezenzo zikahulumende weZimbabwe ukuphatha kabi ilizwe, ukungahlonipha umthetho, ukungahlonipha isisekelo sombuso, ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe, ukuphatha kabi ama-reporters, abezemisakazo, ukuphatha kabi abezenhlanganiso ezizimeleyo, ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka, ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo, ukugcwala kwe-corruption lakho konke, abavumelani lalokho. Ukukumema ku-funeral, ukukumema nje ku-funeral, akutsho ukuthi ubudlelwane sebuqalile ukuthi sebuhlangene. Kutsho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho kuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni.
Kodwa uMnangagwa uthe uyabe ngekho lanxa enqusiwe. Ngimele Studio 7, ikhulumo ngeEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda. Ibhanga leWorld Bank lethule uluhlu lwamazwe alichumi okuthiwa yiwo alokudla okudulayo eZimbabwe kuyilo elikhokhelayo ngesilinganiso samakhulu amathathu lamachumi amahlanu 353%. Elilandelayo ngeleLebanon ngokuyisilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini 240%, elesithathu kungeleVenezuela. Uluhlu lolu ngolamazwe alichumi awomhlaba wonke jikelele, okunye amanye amazwe afana labo South Africa, Zambia, Mozambique lamanye awakho kulolu luhlu. Did you see me? okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemfundo soluzaqala izifundo zohlobo lwesiChina ezikolo ezimbili iMontrose leNkulumane High School. Izikolo lezi zizafundisa isihlobo seMandarin kuqala ngomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshele umongameli Joe Biden weleMelika ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF ziphazamisa umhlubulo wonke wezwekazi leAfrika wangezansi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 injani? Hayi mina ngiyaphila. Igama uLisiho. Studio 7 bengithi namhlacela ama message avulo bakithi ngiyacela ngokukhulu ukuyithoba. Ngiyacela kunini ngivaka ama message angavulwa. Eyekwa nje kanjalo ngiyacela bandla. Ngiyacela namnike imali ama ngakuthi. Sathanda ukukhuluma lento ukuthi next year sinezifiso zezinkulu zokuthi sikhethe uhulumende omusha. Kethe uhulumende omusha manje ngoba yisemazweni asikwazi ukuthi sikhethe uhulumende omusha osebamba bamba lapha lalapha ya kodwa isokunzima nakhona emazweni ayeSouth Africa sibuya siqothe kodwa into ekhona ukuthi hayi lo umbuso khona lo ezani phi uyefile kwecacha nje uphile kunini 42 years akusinto encane abantu bayalamba manje semazweni abantu bayalamba nesebenza bayithole.
Seven Studio 7 njani balanda wethu ama record adlaba utokwa imali yashontsha eZimbabwe shontsha amapolisa phakathi kiyo lithuthi bengehlule ukuthi bebamba abantu kwaphana betshontsha emini labo baphakathi bafuna imali anti bakholo kuyimali okungekho.
Salibonani, salibonani ku Studio 7, salibonani ngiyabingelela. Ngibingelela ku Chris Gandhi, ngizobingelela ku Gibbs Dube, ngizobingelela uNtungameli Nkomo, ngizobingelela lo Gainer Gumede, kuma Gumede, ngizobingelela lo Sthandekile Mhlanga. Igama lami ngu Thomas Ndlovu, ngiphuma komakwalela village. Ngaphansi kwaKondolwane ePlumtree. Ngiteka mbuze namuhla kibo bonke sibi laba abavotela izano. Abavotela izano umuntu maye siyafaka uxasi bili phambili kwegama elithi izano. Uyabe ethatshiswe yini, ejabuliswe yini into enhle emenzela yona. Ngoba ungakhangela imigwaqo yakithi kathesi from Bulawayo to Cholocho akusela thara lapha. Sokuluxezu nje. Ukhangela umgwaqo osuka eCholocho usiya kwesiphepha. Sokungamagodi godi. Kodwa kuyamangaza abantu beloku bethi zanu 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 even laba khona khona ngale baloku bethi zanu 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 kuyaxaxa ukuthi umuntu yabe suka ethathiswe yini sibi. Mina bengicela sibili ukuthi ikhulumnyaka nalozayo sike sizameni iCCC. Ngiyaphinda futhi sizameni iCCC sibone ukuthi yona izafanana yini lezanu engani eboreni kuyatshintshwa njani ucoach kambe kungahlala ku coach o1 right eboreni kunapho kuloko kuluzwa ibora iloku iluza. Hayi bakithi asithintsheni ka, asithintsheni ka. Ngingazi ukuthi ma uvotela uzanu izanu sibili uyabe uthathiswe yini. Ngiyabonga.
Eh sarbonani, sarbonani ku Studio 7. Abasakaza abasakazela indaba ezimnandi ezingathatha hlangothi. Ezimnandi zonke zibuya zidibene nje. Landelana ubona nje ubona. Ucela ukuphendula ubaba lo othi seCape Town lami ngapha Eastern Cape. Asuye umqondisi ocelele abantu beZimbabwe ukuthi behlale eSouth Africa ngutshamisa ukuthi abantu bathatha ezinye izinto besuke sebephendulela kuzothiwa yeyo umqondisi we-MRP. Umuntu yena nxa engafuni ukuvotela i-MRP akayeki akubanjwa nangamandla ukuthi umuntu ehambe evota. Isicelo nje esihle akula muntu awusiyo by force ukuthi umuntu ehambe evotela i-MRP kumbe ukuthiwa umuntu ususwa ngodlame abanye bethi ye-MRP lodlame bewathinithini kwatsha kwacima. ukukhuluma ayasekeleni ukukhuluma indaba ezinjalo ezobantu bakithi nje sina sifuna ukuthi sibambane nje siyimthwakazi senze into eyi-1 eyimbumba ephumelelayo ephumayo khanyela ubona ukuthi umqondisi ngendlela oyiphakamisa ngakhona imithwakazi kungayisikho ukuthi ngabe kuthiwa ayisuke umqondisi ngabe manje kade sivele sisebunyameni like manje abanye lokhu besebunyameni abalokhu bengakaphumi thina abanye siphumile ebunyameni sisekukhanyeni ngenxa kamqondisi so zilanizamani ukuphuma nje ebunyameni lingene ekukhanyeni ngiyabonga
bonani sanibonani Studio 7 hayi siyazizwa indaba mpela liyazikhipha sibili ye kodwa ke bakithi asihloniphaneni singathethisani asihloniphaneni singathethisani especially abantu bemathebeleleni yekani ukugcikana lingathethisani lingathethisani bonisanani kahle kunzima kwamoshakala vele izinto zamoshakala ye kodwa niqondanisa naye umqondisi lapha angazi ukuthi ukhona ongaphendula yini naye khona lapha ngibuza nje ukuthi kanti into eyenza ukuthi umqondisi yena engangene ekhethweni kuhamba njani abanye kabasamthembi lokuthi mhlambe kuzimisele kumthwakazi noma umuntu wathunywayo kanti kuyenzakalani sicela liseluleke khonapho mhlambe into esingaziyo ukuthi-ke yena mavele equmile ilizwe liqunywa ngokuthi umuntu uyaliquma engangeni yena ekhethweni liyabuza liquma njani kanti abantu baza kulandela njani kusuke kungabonisi ngicela ukuthi khona lapho lathi lisifake endleleni mhlawumbe yithi esingaboniyo olo nxa uqunyile izwe umuntu kangeni ekhethweni liwa kulo khetho nje umqondisi akekho lolu khetho olukhona kuhamba njani khonapha leke seluleke khona lapho
salibonani 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 livuka njani izulu kandaba ngiyakhulumisa ngiyakhulumisa lapha okhulumisayo ngumoses moses mdimba moses mdimba kumpinga laphana ekariyangwe ekariyangwe ko chief shansali ngiyakhulumisa bafowe ngithike ngikhulumise nje kuphela ngikhulumise nje kuphela makuseni angaka ngiyabonga thwala umba kaphathi kaphathi kamphathila ndale kuthi njuje njuje mulule milwangu ilwa jitonga andiya ndisha kuhambusha kaphathi kaphathi movie o indebele ndinolinda lumba kaphathi nasha asilizi kwa audio yangei njendo kubhambeko mobusho nto kwangu ya ikwa ino ndile mubotswana mwendebede khaboroni nse khaboroni botswana kwamanje njengoba liyazi nani ukuthi ilizweni lakithi lakwezimbabwe ayilifile imathebelele ndikayikhangele imathebelele ndi always ikhangelelwa phansi akula ntuthuko akula msebenzi kobulawayo so sithwele nzima bakithi yikho sabalekela kwale botswana ngiyabonga ukukhulumisa thank you
Studio 7 ninjani thina siyaphila ya nathi siyacela bakithi nifunde umessage wethu siyacela ngokukhulu ukuyithoba mna ngisathanda kuphawula lana kuthi nathi sinje semazweni abantu siyathanda ukuthile ilizwe lethu nani libe right libe nemisebenzi kanti khona uma kungabusi ibandla elilodwa libuse for the 2 years ngalokhu phezu kwalokho kubonakala ukuthi lilahluleka nje nokuthi likwazi nje kulungisa noma yini njengaloyo yena othe ungena kwahle kwakuba worse kwavele kwabheda yonke into lo ungene ngo-2018 manje ku-3 years nale asikaangeke sithi 4 3 years nje akayenzi next uhluleka ngisho noma yini khona lokho abengithanda ukuthi ngikudlulise ukuthi ake kunikezwa omunye naye kuyezame nje ekinikezwa nje tribusina eke izame sibone ukuthi yenze
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sicela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki kumbe ukusithumela imilayezo esingathi thina iphehla udlame kumbe inzondano kwezemelika amabutho akwele Ukraine abikwa eseyiwo aziphethe kuzigaba eziningi zalelo lizwe kulandela ukuxotshwa kwamasotsha akwele Russia kulelo lizwe kodwa ingcwethi zempi ezakwele Melika ziyakhuthaza ukuthi amabutho akwele Ukraine angasuki alibale abone ngani impi isiphelile ngoba ele Russia lilakho ukuzabhomba ngamandla. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia useke wakubeka sobala ukuthi uzaqhubeka ngokubhomba ele Ukraine. Ukuhlaziya loludaba siqoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami mbona ngani impi kumbe ngithi kungenela kweRussia eUkraine. So kungene kwenye iphase entsha kakhulu ngoba ungabona usiya empini ugaina iterritory and then usiyiluza leyo territory. Kusuka kube nzima ukuthi uyiregaine futhi. Njalo le morale yamasotsha akho ayiseyiwo. Angiboni ukuthi Russia izaqhubeka izama ukuthatha ama-territory lawa akhulunywayo kumbe ukuthi ngesilungu kulalokho kuthiwa boots on the ground. Angiboni bebuyela kulawa ma-territory asethethwe. Ngibona ngombono wami sebezazama ukuthi bebombela kweli khatshana. Ngibona ngikho i-strategy asebezayisebenzisa. Kodwa kuyatshengisela ukuthi impi le ivele yona ayisekho popular kangako khona eRussia. Khonoku ukuthi Russia ibiluza ama-territory umabutho e-Ukraine angaqinanga kakhulu asupportwa kwesi sikhathi langabantu nje abavolontiya abavela kwamanye amazwe. Kuyakhanya ukuthi hayi ele-Russia liyehluleka kulokhu ade lizama ukukwenza. So ngombono wami hhayi kangiboni bezama ukuphenduka bethatha ama-territory la sebaluzile kumbe bezama ukuphusha kwezinye indawo ukuthi bethole ama-territory amanje. Ngibona ngani ngxenye iphase yempi leyo invasion leyo siyatshintsha sebezazama ukuthi bebomba kweli khatsha.
Ubona ngani abantu bakwele Russia bengagcina bemhlamukela yini umongameli wabo uPutin ngenxa yendaba le?
Impi leyi ayisekho popular even lakho eRussia. I think abantu abaningi beRussia sebebona ukuthi kwaba liphutha ukuthi uPutin ayengena kwele Ukraine ngoba kwi-expose kakhulu amandla kumbe ngithi amandla angekhoyo kwele Russia. So I think nxa sibheka ukhanya sebaningi abantu eRussia asebephuma bekhuluma bekhonona ngokungayenzi kuhle kwebutho e-Ukraine. Njalo abaningi sedawutha khona ukuthi alivele kuyini wakuvele kulandwa khona e-Ukraine. So umbono wami mbona ngani bakhona abantu asebezaqala ukuthi be-turn against uPutin ngoba ukhanya hhayi impi yakhona isithathe isikhathi eside. Bona babecanti kaba yinto yabengena bephunge qede masinyane kodwa mbona ngani ayisiyimpi leyana engasekho engasakhwabithwa ngabantu baseRussia. So hhayi ngombono wami mbonani sabona anto abaningi bephuma bekhonona njalo bethena aginisa uPutin.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama-laptop computer ngemali ngamadola eMelika afosa afika phose inkulungwane ezilithumi ngayinye i-$10,000 luqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Ibandla le-CCC lisole kakhulu kona lokhu ukuthengwa kwamakhompyutha ngemali eningi kakhulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi silaleleni njalo ezinye indaba lamhlanje kusihlwa ngo-7 PM kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.